Isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesibili mhla ka 21 kumabasa 2020 ngontungamili Nkomo. Endabeni sekuseni lamhlanje.
Nxa yena ebengelanjongo yokwephula umthetho kuzaba nzima ukuthi abajujisi babise ubufakazi obutshengisayo ukuthi wayelenhloso yokwephula umthetho.
Kulowesilisa obotshiweyo esetheswa icala lokwethula umbiko wamanga enkundleni yeWhatsApp owawusithi umongameli Mnangagwa seqhelise uhlelo lokuhlala ngekhaya yena engakakwenzi lokhu.
Siyabamukela abafowethu abavela eNgilandi, yilo leli lizwe abalitshiya linje, balitshiya lifile, lilokhu eqhubeka lisifa. Siyakhala kunye labo, kasihlanganeni silweni lomkhuhlane lo we-COVID-19 obangwa yi-coronavirus.
Kube lokufuthelana phakathi kwezizalwane zeZimbabwe eziphenduke elizweni izolo zivela kweleBhilithane. Lezi phathamandla zikahulumende phezu kodaba lokuthi abantu laba bazahlala ngaphi besahlolwa umkhuhlane we-coronavirus. Intatheli zindaba zikhala ngokulahlekelwa ngomunye wazo njalo uRay Matikinye yena obhubhe ngelanga linye loGift Phiri. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kulowesilisa obotshiweyo wamiswa emthethwandaba izolo esetheswa icala lokuthumela abanye umbiko wamanga enkundleni yeWhatsApp owawusithi umongameli Emmerson Mnangagwa seqhelise uhlelo lokuhlala ngekhaya ngenjongo yokwenqabela ukumemetheka kwe-coronavirus yena engakathathi leli nyathelo. Umsolwa ngomnumzana Love Mosho kusekwa oleminyaka yokuzalwa engamachumi amathathu lasithupha 36. Umiswe emthethwandaba kamantshi echitungwiza izolo walelwa ukuhlawula imali yesibambiso ibail. Umnumzana Jokusekwa uzaqhubeka evalelwe abe sephenduka emthethwandaba mhlaka 13 ngenyanga ezayo. Abachuchisi bathi wathumela abanye umbiko wamanga owawusithi umongameli Mnangagwa wengeze uhlelo lokuhlala ngekhaya ngamaviki amabili lokuthi lolu hlelo lwaluzaphela mhlaka 3 ngenyanga elandelayo. Lanxa uMnangagwa esekwenzile xathu lokhu, abachuchisi bathi umbiko owasakazwa ngomsolwa wawungamanga ngoba umongameli Mnangagwa wayengakathathi leso sinqumo. UMnangagwa yena uphume kumabonakude ethukuthele phezu kodaba lolu ngeviki edluleyo lapho aveza khona ukuthi wayeselaye amapholisa ukuthi abophe lo owayethule lumbiko. Watsho njalo lokuthi ufuna ahlale ejele okweminyaka engamachumi amabili ukuze abe ngumzekeliso kwabanye. Ukuhlaziya lolu daba sixhume igqwetha umnumzana Dumisani Dube.
I think amafitshane umnumzana Zokusekwa ambondi kule liqala elikhulu wakulesidingo sokuthi yethuke ngoba udlulisele phambili i-WhatsApp message njengoba wonke umuntu odlulisela phambili. Nxa yena ebengelanjongo yokwephula umthetho kuzaba nzima ukuthi abajujisi babise ubufakazi obutshengisayo ukuthi wayelenhloso yokwephula umthetho ngoba i-charge ayifeyisayo isekelwe phezu kwe-Criminal Prosecution Evidence Act. I-Criminal Prosecution Evidence Act yikhayela amacala enhloso. Nxa ungakakhomithi icala ungakayenzi icala kuyekhala kule njongo engqondweni yakho ukuthi yenze icala langkhona, then wasufeza ngezinzo. So kuzaba nzima ukuthi abachuchisi baveze obala obabele lobufakazi obutshengisayo ukuthi umnumzana Zokusekwa wahlosa oyedi ngesikhiwa bathi intention to commit i-offense ngoba yena ubengazi ukuthi wenze i-offense. So kuzaba nzima ukuthi etholakale leli cala.
Umnangagwa nguye mathupha owathi umuntu owethula imbiko le kumele aboshwe njalo avalelwe entolongweni okwesikhathi eside. Ngaleyo ndlela ubona imithethwandaba isenelisa yini ukulandela umthetho mpela baphathe udaba lolu bengela kwesaba ngoba luphatha umongameli welizwe.
Isenzo lesi siyatshengisela ukuthi imithethwandaba lenkantolo ayikho independent kumba ihlonishwa. Ngoba samuzwa umongameli welizwe last week echinga kakhulu esithi abantu abadlulisela phambili inkulumo or abakuzwayo kuma-social media kufanele bebotshwe. So it's clear ukuthi i-judiciary ayisozi-actaneni independent. Umthethwandaba asozi-actaneni independent mina ikakhulu ema-magistrate court lapha. Okulabo manje abangelazibindi ambonthi umantsho le experience kumbe ayikhotha engagweba umuntu over yama-allegations over icala elinje.
Alubana ethe watholakala elecala umsolwa lo ulakho ukuvalelwa okwesikhathi esinganani?
Asithi utholakale elecala akula nkantolo engamgweba ukuthi ihlale phakathi ejele njengoba kungokuqala ukuthi yenze icala elinje. Akala history or propensity to commit crimes.
Umnumzana Dumisani Dube ligqwetha sixoxela ekobulawayo. Uhulumende uthi inani labantu asebebanjwe umkhuhlane we-coronavirus eZimbabwe lilokele kumachumi amabili lanhlano. Uthi kuhlolwe abantu abangamakhulu edlula amathathu 457 izolo kodwa akekho ofunyanwe elomkhuhlane lo. Asebefile labo balogebe bathathu kuthi asebehloliwe lomkhuhlane bona sebephezu kwenkulungwane ezintathu 3308. Sibuze udokotela Solwayo Ngwenya ukuthi abangaba benakanela ukuthi balawo lomkhuhlane ikakhulu abahlala kobulawayo kumele benzeni.
Nxa umuntu ezwa engani ulawo lowo mkhuhlane esekasi ukuthi ahayize umphimbo kumbe ekhwehlela asizwa ukuthi umzimba wakhe usukhudumala, sixwayisa abantu ukuthi bangaze bagada imota kumbe imchova begada amabhasi besiya ezibhedlela besiyabona odokotela labomongikazi. Hhayi, lokhu asikufuni ngoba uyabe usuhamba uthelela laba abanye abantu ogade labo imota. Into okumele uyenze ukuthi ukhangele inumber zikakhansila okuthiwa i-Department of City Health, uyidingeleyo number ubusubafoni nela laba bantu babezabuya ngeambulance yabo bezokubona emzini wakho wena bekubone nxa kwekuthi ugula umkhuhlane ongakhulanga kangako, bazathatha amasampulu lawo ukuthi bayetesta khona ngale babuye bazokutshela ama-result. Ma kuthi uyagula bale ambulance yabo bayakuthatha behambela wesibhedlela se-Thorngroof. Kuqakathekile ukuthi ungazi wavakatshelwa ngabanye abantu kumbe ubiza abanye abantu ukuthi usugula babuye bezokubona bebezokuthandazela ngoba uzabe uzabathelela lo mkhuhlane ngaka. Abantu be-City Council laba yibo okumele babuye emzini wakho.
UZulu ungamtshiyela sixwayiso bani dokotela Ngwenya?
Mina bengicela ukuxwayisa uZulu jikelele ukuthi bahloniphe into ezikhulunywayo lezinto ezifakwayo ezinjengokuthi abantu bahlale ezindlini bengasaphumi. Kuqakathekile ukuhlonipha lezi zinto ngoba sifakelwa ukuthi impilo kahle yabo iphumelele iye phambili. Lo mkhuhlane akula muntu ongaphongukuthi abantu behlale phansi kungela sizathu. Isizathu salokhu yikuthi umkhuhlane lo uyabulala abantu, njalo ubulala abantu masinya 2-3 days ma usuqalisa ukugula ukukhefuzela khonokho uyatshona. Uyabulala abantu abaningi. Yinto esiyesabayo kakhulu ukuthi abantu nxa bengela lwazi emakhaya langaphi ngaphi bazabe bengasoze bahloniphe lezi zinqumo okuzayenza ukuthi impilo zabo zibe mfitshane. Ngiyathemba ukuthi balalele bezwa ukuxwayisa engibatshele khona. Ngiyafisa ukuthi balalele sabe sibatshela njalo kusiya ngesikhathi ukuthi kathe siyenzani ukuthi kathe siyenzani ukuthi.
Udokotela Solwayo Ngwenya ngumqondisi wesibhedlela sempilo.
Um umsakazo we-Voice of America ulikhuthaza ukuthi likhethe umuntu elimaziyo ulwisana kakhulu lo mkhuhlane we-coronavirus COVID-19. Ungakhetha umakhelwane wakho, inkokheli yendawo ohlala khona, abezempilakahle labanye. Ungenza njalo thumela igama lakhe lenombolo yakho uchasise ngamafitshane akwenzayo ku-email ethi voaleaders@voanews.com kumbe kuwhatsapp kunombolo ethi +1 202 465 0318. Ngizaphinda njalo +1 202 465 0318.
Kube lokufuthelana phakathi kwesizalwane seZimbabwe ezingamachumi ayisithupha lanhlanu eziphenduke elizweni zivela kwelepilitane izolo. Lezi phathamandla zikahulumende phezu kodaba lokuthi abantu laba kumele bagcinwe ngaphi okwamaviki athile besahlolwa umkhuhlane we-coronavirus. Isikhulumeli sikahulumende uMnumzana Nick Mangwana uthi abantu laba baphiwe indawo yokuhlala e-Belvedere Teachers College kodwa bala besithi bafuna ukuhlala emahoteleni. Kepha abazi ngokwenzakalayo bathi abantu laba bebesala ukuhlala kuleli college ngoba izambuzi zingcolile njalo akula manzi. UMangwana uthi abantu laba bagcine belala kuphela kuleli college izolo belindwe ngamapolisa ukuze bengabaleki. Akwaziwa ukuthi kuyiwa phambili bazaqhubeka behlala kulindawo na. Uzulu weZimbabwe laye ungenele kulolu daba watshengisa ukwehlukana ngemibono, abanye becothoza abantu laba kanti abanye ngekade bebasekela besithi balelungelo lokuhlala endaweni ehlanzekileyo. Ukuhlaziya lolu daba sixhume isikhulumeli senhlanganiso yeCitizens COVID-19 Monitor uMnumzana Efidlela Ncube.
Siyabamukela abafowethu abavela eNgilandi, yilo leli lizwe abalitshiya linje, balitshiya lifile, lilokhu eqhubeka lisifa. Siyakhala kunye labo, kasihlanganeni silweni lo mkhuhlane lo we-COVID-19 obangwa yi-coronavirus. Kodwa kungeke kuze kwenzeke ukuthi kuphakathi kunje, kuphakathi kosizo olukhulu kangaka, ilizwe lingelamaphilisi, lingelamaventilator, lingelamamask, lingelazinto zokuthi odokotela bagqoke, amanesi agqoke, lingenelisa ukubhada lamanesi lamadokotela, lingenelisa ukubhada lizisebenzi, lingenelisa ukuthenga impupho, kungela kudla elizweni, kube lo muntu ofakwe weteleni. Hayi umdlalo onjalo nje kawukho. Awabadingelwa indawo enye, bangafakwa endaweni engcolileyo, badingelwe indawo kodwa hayi eweteleni. Singadlalini ngento embi kangaka kulo sizo lungaka phakathi kwelizwe. Senzeni izinto eziserious. Abantu badingelwa indawo ehlanzekileyo kodwa hayi iwetele.
Udaba lwabantu abavela phandle kwelizwe lolu kumele luphathwe njani ngoba sibone kwezinye indawo lapha bagcinwe khona. Ngiphe umzekeliso we-Plumtree High School lapho okulabantu abedlula amakhulu amahlanu abagcinwe kuleyo ndawo abavele kwele Botswana. Labo bayakhala bathi kuminyene kanti njalo kabahlolwa. Kumele luphathwe njani lolu daba?
Udaba lwabantu abavela ngaphandle uhulumende kumele alubambe ngendlela ehlonipha amalungelo abantu, into yokuqala leyo. Kanti-ke lukuhambisane ukwenza kwakhe lalokho okumiswe inhlanganiso yezizwe yezempilakahle emhlabeni, i-World Health Organization, ukuthi abantu bangathintani, bangaminyani, bangathelelani igciwane, ngokuba kule ngozi nxa beminyene ukuthi bathelelane igciwane, kungenzeka njengoba bebuyile ukhona ogulayo phakathi kwabo abesethelela abanye basebegcina begula bonke. Indlela owenziwa ngayo ikuthi kuphangiswa ukuthi bahlolwe, bahlukaniswe masinyane abagulayo basiwe lapho abasiwa khona, kube sekulandelelwa lapho abangabe beke bahlangana labo okuthiwa i-contact tracing, ukuze labo belatshwe, bahlukaniswe abantu, bangaminyaniswa, bavikelwe ukuze isifo lesi singamemetheki sigcwale ilizwe lonke. Uhulumende kalandele imigomo, izinto ezibekwe i-World Health Organization, iyo indlela yokuvikela ukumemetheka kwegciwane.
Uhlelo lokuvalwa kwelizwe lonalo uhamba njani khona ngapho kobulawayo njengoba solwengeziwe nje?
Lapha siyibonile i-lockdown iyaqhubeka ingezelelwa amaviki amabili okutsho ukuthi abantu baza baphakathi kosizo olukhulu kakhulu akula kudla imali ze-rent ziyavela ngapi imali zokondla abantwana kuyavela ngapi amabhenki avaliwe imisebenzi ivaliwe ilizwe leZimbabwe alifani namanye amazwe ukuthi lingenelise ukudonsa isikhathi eside kodwa ke kutshayisa ikhanda ngokuba ngapha kumele kuvikelwe abantu kodwa ngapha abantu labo futhi baphakathi kosizo olukhulu kanti ke siyabona ngale zimputshini abantu imbiko esiyitholayo ngeyokuthi kule cembu lezombusazwe esealile ukukhampeyina ukukhankasa ngempuphu yona leyo sizo olungaka kanti la mapholisa sezibeka phambili komzila wempuphu yiba sebeyibutha sebebuyela kusona siyani isikhathi sikamgabe lapho babephila khona nge-corruption into enjalo kayiqondanga kumele ikhuzwe abantu kwenziwe ngendlela eqondileyo evikela amalungelo abantu kuso sonke isikhathi
Omnumzana efidlela Ncube ngwenhlanganiso ye Citizens COVID-19 Monitor sephinde saxoxa njalo legqwetha umnumzana Dumisani Dube ngalolu daba
balungile ukuthi behlale endaweni ehlanzekileyo ungasoze kuphambanise impila kahle yabo kodwa umphathi welizwe ngomthetho wafakileyo lawo lelungelo lokuthi abantu bethathelwe amalungelo wabo wonke ngomumo esiku nxa bengasuthiki indawo abahlala kiyo kufanele ukuthi behambe umthethondaba yiwo ongadeclare ukubana izenzo zomphathi welizwe kumbe zamapholisa sisikelwa isisekelo sombuso weZimbabwe uhulumeni Ndube ngathi maybe lo wenelisayo ukuthi ehlale ehotelini nxa bengalitholi ihotele yathi lingamvuma ukuthi ehlale ngesikhathi esinje ezidlalile then okwesibili ngomthetho awula muntu ongaliso kubana abuyele ekiwe xa lezi kuyizizalwane zeZimbabwe zilulungile lokuthi ziphenduke ekhaya
sesikhangela ilizwe elingakwenelisa ngabe abantu laba bahlaliswa ngaphi kumele kube lo mahluko na ukuthi abavela kweleBotswana bona bahlaliswa ngaphi kuqathaniswa lalabo abavela emazweni aphetsheya
inkinga ukuthi silabaphathi abangelazwelo labantu kwamanye amazwe I think umhlaba wonke jikelele sibonele kule mthetho ephaswe ukuthi abantu abalamahotela bathathelwe amalungelo yikho quarantine khona abantu inkinga ukuthi belakithi ngabantu nje abangelanhliziyo ukuthi ngeke uthathe abantu uye bafake endaweni engelamanzi usithi wenzela ukuvikela i-corona kuba expose kweminye imikhuhlane njengabo cholera diphtheria leminye imikhuhlane nje thuthiwa i-waterborne disease ukubandlulula futhi abantu ngokudla bavela kwele England abavela kwele Botswana asonto evunyelwe emthethweni isekelo sombuso weZimbabwe asikuvumeli khonoko kodwa njengoba kuyizikhathi ezingajwayelekanga ungeke labo basole kakhulu ngoba funa bebengakukhangelelanga kodwa lo lalo olamalungelo wakhe adlanguleyo kule mvumo ukuthi umthethondaba uyedeclare ukubana izenzo zikahulumende lezi azephule amalungelo abantu ngesekelo sombuso welizwe leZimbabwe
umnumzana Dumisani Dube ligqwetha ubexoxa ecingweni losithandekile emhlanga weStudio 7 Intatheli zindaba ziphakathi kokukhala ngemva kokubhubha kwenye njalo intatheli umnumzana Ray Matikinye yena otshonela ngalinye lentatheli zindaba yeDaily News umnumzana Gift Piri ngesonto. UMatikinye ubeyintatheli zindaba ehloniphekayo njalo ubikwa ewile nje esendlini yakhe kobulawayo wahle wathula. Umufi wasebenzela amaphephandaba achiyeneyo agoqela iFinancial Gazette kanye leDaily News. Umnumzana Piri yena ubikwa ezabekwa kobulawayo namuhla. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso yeZimbabwe National Editors Forum umnumzana Njabulo Ncube.
Hayi silahlekile kakhulu njengentatheli izindaba zeZimbabwe ngobaba uGift Phiri obe ngu-assistant editor we-Daily News lobaba uRay Matiginya obe bekwasebenzela i-Daily News kodwa obese liqembu ezimele lodwa ayi-freelance wakuPhiri lobaba uMatiginya bebebaziwa benjengabantu abebekwazi ukubhala bekungamadoda ahloniphekayo kakhulu entatheli izindaba zeZimbabwe. Lawa madoda ababili afundisile entatheli izindaba abezivela emakolejini izingena kulumsebenzi. Ungabala ama-obituaries abhaliweyo, hayi bayakhuluma bayatsho ukuthi bebephethwe ezandleni ezinhle befundiswa ukuqeqetsha.
Amalungiselelo okungcwatshwa kwababili laba lingaba lolwazi yini lokuthi aminjani?
Imbiko lokhu ifika nje ngokulungiselelwa kwekubekwa kwamadoda la amabili wonke ukhanya ngazathi aza bekwa koBulawayo umzimba kababo uPhiri usuke nje arare ebusuku ukhangalelwe ukuthi wabekwa ngo-10 eWest Park. Lokhu esilindele ukuthi sizwe kwekumuli yako ubaba uMatiginya ukuthi umsebenzi uzenziwa nini. Ngamafitshane silahlekelwe silusizi kakhulu njengeZimbabwe National Editors Forum silabo izihlobo zabo emthandazweni yethu njalo sithi lezi intatheli zindaba zilale ngokuthula.
Umnumzana Njabulo Ncube ngowenhlanganiso yeZimbabwe National Editors Forum. Seli kubonile na okusemaphephandabeni namuhla. Iphephandaba leChronicle lithi idolobho lakoBulawayo yilo elikhokhelayo elizweni ngenani labantu asebebotshelwe ukwephula umthetho wokuhlala ngekhaya ngenjongo yokwenqabela ukumemetheka kwecoronavirus. Idolobho leli lilabantu abedlula inkulungwane ezimbili 2,214 asebebotshiwe. Iphephandaba leHerald lona lithi uhulumende seqatshe izisebenzi zezempilakahle ezedlula inkulungwane ezimbili ukuze ziphathise kumpi yokulwisana le-coronavirus. Sokuyisikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho iloba yini okusenhliziyweni zenu.
Yiyo linjani balaleli, ngiyalibingelela. Gama lami ngunkosi khona Khuphe. Hhayi silusizi ngecorona kuthi ngawunkulunkulu siyasingenela nemabhoda bakithi, kumbe ngakuthiwa kuyadlula emabhoda abantu basethwa bale corona kodwa lokhu hhayi ngendlela abantwana sebeyakufeka ngoba ukhayele South Africa, Botswana impahla bezisuke odilivela impuphu beyihambisa labothukela laboniboni phela abantu bonke bebethemba abantu abasemazweni mangcenzana sokunje sokuzima. Hhayi besicela uhulumende shiwa bakithi basizwele kodwa lokhu hhayi lokhu bado sesifile. Hhayi sesisakwazi ukuthi umkhuhlane lozaphela kuphini njengoba lokho kungezelelwa lamalanga lathi ukuthi kuyabonakala ukuthi hayi lokhu memetheka ngamandla kodwa besicela uNkulunkulu angenele la eshiwo ngoba yenza abantu bekhaya sebeyakufa ngoba imali zonke zibuye eSouth Africa zibuye eBotswana zibuye kwamanye amazwe athiyeneyo so athe sakusathumezeka izimali sokunzima iindawo zonke zivaliwe. Hhayi hayi besicela uNkulunkulu angenele bakuthi basizwile kodwa lokhu nxa ukuthi uhulumende ulezinye inhlelo phela aholise abantu ukudla emakhaya bathole ukudla abantu bangabe lokhu bemelela
babangama. Sanibonani basakazi beStudio 7 kunye nabalaleli. Mina uhlupho lwami ngike ngabona izithombe zika Vice President uChiwenga ehamba ehlola ngazi ukuthi uhlola amatende lawo uzofaka khona abantu abazobe be quarantine elokunjani abe coronavirus. Okungikhathaze kakhulu ukuthi uShiwenga ugqoke ihovorosi le elokhuzeni eyokuzivikela but okungihluphe kakhulu ukuthi unensi omthela nge-sanitizer ezandleni ufake nje kuphela imask
akanazo impahla zokuthi zimvikele. Kambe ngicela ukubuza ukuthi abaphathi belizwa omongameli bayakuqakathekisa yini impilo zabantu abasebenza ngabantu na, especially ezamanesi.
Salubonani balaleli, ngiyalibingelela. Mina igama lami ngeneral umuntu ohlala eziqamba. Yes, yes, wasibili ngecorona kodwa sesibona izindlala. Njengoba abantu abaningi bebephathiswa from South Africa leBotswana, hhayi lokhu sokusebunzimeni ebantu, njengoba uhulumende weZimbabwe vele kaholisi bantu ukudla. Siyacela sibili ukuthi nga uhulumende laye uyabona ukuthi bakhulumana njani, kodwa lokho singafelwa ngabantu, abantu vele bazakufa. Siyacela sibili uNkulunkulu makangene le ndawo enjengalezo. Siyezwa sibili ukuthi corona sisehla. Hayi, 1 meter alibi right le 2 meters ukuthi abantu bawubambe umthetho. Hayi, siyabonga abalaleli bethu elisilaleleyo sikhuluma. Mbingelele bonke abalaleleyo ngalesi sikhathi. Mina ngukhuphe vele Homestead eKhezi.
Zomuhle olubingelelayo uMelusi Dube ngenjabulo. Hayi msakazi, thina sinakho enhliziyweni zethu ukuthi eshe indaba yecorona leyi isibisele emuva, yasilimaza kakhulu esimeni somsebenzi, esimeni somnotho wemali. Silimele kakhulu, asazi ukuthi kuyolunga kutheni, asazi kuyolunga nini. Esingakutsho, singakugcizela ukuthi kabahlala endlini abantu, njengalokho president besitsho, behlala endlini begeza izandla, bengabamba ubuso, befake lamamaski, bengathinta amehlo lamakhala lemlomo ukuze sibavikele, bengenzi imihlangano emikhulu yamasonto lani. Siyabonga msakazi.
Sanibonani basakazi abahle, ngithemba liphilile lapho elikhona. Msakazi omuhle, into ekhona nje izanu, abantu basemandebeleni ngabalandaba labo. Okwabo abakufunayo, bafuna ukubuya ngesikhathi sevoti, bebanikeza ukudla, bephinde behambe. So into eyenzakalayo msakazi wami, izanu iyehluleka, iyehluleka, iyahlukanisa abantu. Lokhu le moya wona lo owakudala, njengoba sasicabanga ukuthi ngumgabe, sokubonisa ukuthi umgabe kasekho, sokuyibo bona labo mnaka, kusho ukuthi vele into yabo msakazi wami. Angiboni ukuthi njengoba iVictoria Force injana msakazi wami, ingashota isibhedlela esikhulu, kuyikho lapho kufikela khona izethekeli ezibuyayo. Imali yafika iyangena eVictoria Force, bayithatha bayise Harare.
Labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imilayezo yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli, uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. ELeSouth Africa lithi liza kwengeza uncedo lokudla elilupha izizalwane zalo eziswelayo ngalesi sikhathi somkhuhlane we-coronavirus. Kulesi dlova ebesivunule njengepolisa esivuke ubhova, sadubula sabulala abantu abalitshumi lasishiyagalombili kwele Canada izolo. Sizigqibeke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili khonapha eMelika. Amanye amankampani amakhulu kuleli lizwe agoqela elungisa indizamchina eBoeing asevulile, lanxa abezempilakahle besithi lokhu kufaka abantu engozini yokuthelelana umkhuhlane we-coronavirus. Umkhuhlane lo usubulele abantu abangu-42,500 eMelika kuphela, njalo wahlasela abangu-791,000. Ukuziphetha ezekuseni, sikhangele ebezihamba phambili. Kulo isilisa obotshiweyo esetheswa icala lokwethula umbiko wamanga enkundleni yeWhatsApp owawusithi uMongameli Mnangagwa seqalise uhlelo lokuhlala ngekhaya yena engakakwenzi lokhu. kube lokufuthelana phakathi kwezizalwane zeZimbabwe ezifike elizweni izolo zivela kwelebhilitane leziphathamandla zikahulumende phezu kokuthi abantu laba kumele bahlaliswe ngaphi besahlolwa umkhuhlane we-coronavirus. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30 na asibeni sonke kweze kuseni kusasa ngo-6:30. Olivalelisayo nguNtungameli Nkomo.